siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 25 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Of old laws, the public Zimbabwe
lokhu bona kusetshenziswa imithetho emidala. Kungakhathelekile ukuthi sewule mithetho emisha. Abantu lokhu bekavunyelwa ukuhlangana bekhululekile. Okuyinto engekhoyo emthethweni omusha.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele Amnesty International. Ithi iZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi ezwekazi le-Afrika ahamba phambili kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu.
So lokho kwenze inhlanganiso yemizwa hayi into esikhwabithayo kakhulu, into esiyisekelayo kakhulu. Mhlawumbe lo hulumende engananzelela ukuthi ezinye izinto azenzeka azikho emthethweni.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe icela umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wesule umthetho we-criminal defamation.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuvalwa kwebhanga le-Afrasia izolo kuveza sobala ukuthi akumanga kuhle kwezenotho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International ithi iZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi ezwekazi le-Afrika ahamba phambili kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu, ukuhlukunyezwa kwalabo abangavumelani lohulumende, ukususwa ngodli kwabantu endaweni abahlala kuzo kanye lokungalandelwa kwemithetho yelizwe. Le nhlanganiso yethule umbiko wayo ka-2014 eJohannesburg lamuhla. Yakhuthaza uMongameli Mgabe njengomgcinisihlalo we-African Union le-SADC ukuthi aqede umkhuba wokuhlukuluzwa kwabantu kuzwekazi le-Afrika.
Esethula umbiko walenhlanganiso eJohannesburg lamhlanje, umqondisi we-Amnesty International ezansi ezwekazi le-Afrika uMnumzana Debros Muchena uthe lobanje kungelagazi elibonakala chitheka ezitaladeni zeZimbabwe ukutshaywa, ukuhlukuluzwa, ukuncindezelwa nokwephulwa kwamalungelo oluntu kubhahile. UMnumzana Mchena uthi uhulumende weZimbabwe usekhethe ungalandela umthetho ngokuqhubeka isebenzisa eminye imithetho ekusisekelo sombuso esidala, kungakhathalekile ukuthi leyo mithetho iphikisana laleyo ekusisekelo sombuso esitsha.
We have seen the existence and continued use of old laws.
EZimbabwe lokhu sibona kusetshenziswa imithetho emidala, kungakhathalekile ukuthi sewule mithetho emisha. Abantu lokhu bekavunyelwa ukuhlangana bekhululekile, okuyinto engekhoyo emthethweni omutsha.
Umsekeli kamqondisi we-Amnesty International ezansi ezwekazi le-Afrika uMnumzana Noel Kututwa uthi ukutshaywa ngolunya lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba u-Itai Zamara labanye abebetshengisela e-Unity Square eHarare besithi uMongameli Mgabe ehle esihlalweni kukhombisa sobala ukuthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu akukapheli eZimbabwe.
And we continuously get reports of systematic torture.
Siloku siqhubeka sithola imbiko yokwethuselwa lokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Silobufakazi bokuthi amapholisa asebenzisa ukwethusela, ulunya, lodlakela ukuze abantu basekele uhulumende okhona.
Ukususwa kwabantu ngodli enkambeni yeTshinkwizi bengaphiwanga ezinye indawo zokuhlala lakho kubaliswe njengezinye zezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu. UMnumzana Kututwa uthi njengomgcinisihlalo we-AU le-SADC, uMongameli Mgabe ulomlando kubona ukuthi amazwe wonke akuzokazi le-Afrika abanjwa ngamandla ukuqeda yonke imikhuba yokucindezelwa kwamalungelo oluntu.
In his leadership role of SADC and the AU,
njengomkhokheli wenhlanganiso ye-SADC le-AU, uMongameli Mgabe kulemgoqo osokumele ayilandele. Njalo sekumsebenzi wakhe ukubona ukuthi amazwe onke angamalunga enhlanganiso zombili ayalandela lokuhlonipha zonke izinqumo zenhlanganiso lesi.
Umbiko we-Amnesty International uthole njalo ukuthi kwela South Africa amapholisa asebenzisa udli ekuliseni udlakela njalo abakwamanye amazwe baqhubekela phambili behlukuluzwa izakhamizi. ISwaziland layo etheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu nokubopha amahlayana labo abaphikisana lohulumende. IZambia yona itholakale ilokhu ilohlupho lokuhlukunyezwa kwabantu bobulili. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba eMisa Zimbabwe namhla icele umthethwandaba weConstitutional Court ukuthi wesule umthetho wecriminal defamation. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Igqwetha elimela inhlanganiso entatheli zindaba yeMisa Zimbabwe, uMnumzana Chris Mike, uveze ukuba abenhlanganiso le bakubone kufanele ukuthatha leli nyathelo befuna lesi sinqumo kube ngesisebenzayo okugcweleyo kusetshenziswa isekelo esitsha sombuso welizwe. Lesi sehlakalo siza ngemva kokuba kule ntatheli zindaba ezikhalaze kwabenhlanganiso yeMisa Zimbabwe phezu kokugwenxana kokusetshenziswa kwalumthetho. Abaphatha umsebenzi wokuthapha izindaba balijabulele leli nyathelo elithethwe ngabeMisa Zimbabwe ukusa lolu daba edalela phezulu leConstitutional Court. UMnumzana Amos Maseko oyintatheli zindaba esebenzela eHarare ungomunye wazo.
So lokho kwenze inhlanganiso yeMisa, hayi into esikhwabithayo kakhulu, into esiyisekelayo kakhulu. Mhlawumbe lo hulumende engananzelela ukuthi ezinye izinto azenzeka azikho emthethweni.
Uthi uMaseko enye yenkinga ilizwe libhekane layo yikuba hulumende olikhokhelayo elobuqholo obedlulise amalawulo engazilandeli izinqumo ezenziwa ngamadale njalo engayihloniphi laleyo mithetho ayibumbayo yena ngokwakhe.
Ulumendu yenelisi kumxoxoza ikhothi iphumisa umthetho kodwa kawulandelwa lo mthetho. Singakhumbula ubaba uDabengwa ukwabotshwa ngo-1980 ikhothi yamkhulula kodwa lo hulumende kazange anyikinye kwamekele lokho esentolongweni.
Intatheli zindaba ezisele olu daba edale ziphansi kweMisa Zimbabwe ngezibalisa uMnumzana Nqaba Machazi, uSidney Size kanye loMnumzana Godwin Mangujika. Ukhona njalo ongasintatheli zindaba kodwa eyisakhamuzi eHarare laye ophatheke kilo ukulusa edalela phezulu leli uMnumzana Roger Dean Stringer. Zithi intatheli zindaba lezi zifuna ugatsha lwemithetho olokwethulwa kwemibiko lemisakazo kanye lehofisi yegqwetha elikhulu likahulumende bachaze ukuba kungani kuthiwa kawusekho emthethweni kukhangelwa isekelo sombuso esidala kodwa ulokhe ulandelwa kwesitsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi kwezenoto zithi ukuvalwa kwebhanga le-Afrasia izolo kuveza sobala ukuthi izinto kazimanga kuhle kwezenoto. Zithi akhona amanye amabhanga alakho ukuvalwa esikhathini esilandelayo ngodaba lokuswela imali. I-Afrasia iba libhanga lesibili ukuvalwa lonyaka kulandela ukuvalwa kwe-Allied Bank ngenyanga edluleyo. Amabhanga la ehluleke ukuqoqa amachumi amabili lanhlanu ezigidi zamadola ngaphansi kwezimiso ze-Reserve Bank of Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Sokutshengisela ukuthi imithetho leyana yayivele ikhulunywa nguhulumende yokuthi abantu bensondo banikweze inotho yalungiswa ingqondo zingakaguquki. Sokusitshengisela nje ukuthi hhatshi kwezinenge ezikhulunywa izanuphefu eziqondane lokunikeza umnotho izinto zakhona vele azikasebenzi.
Ibhanga leli ngelesibili ukuvala lonyaka, elinye livale ngenyanga edluleyo. Singabona yini eqhubeka evala amanye amabhanga ngokungami kuhle komnotho?
Akukhona ukuthi amabhanki avele khona la endlu la amakhulu la izimali zabo zibelele ngaphandle kwelizwe ngoba imali esilayo khathesi njengozwile ezimbabwe luthwana abantu abaningi njengoma-institute beleka bafake imali ebhenki kuyatshengisela nje ukuthi nxa ibhanka vele ingaqondananga lele governance corporate governance yenhle ibhanka yabayinsundu iyathandayo sivalwa ngoba akunamali ezingene emabhenki.
Abantu ekade belamabhuku kuleli bhanga sebesenzani-ke kathesi baba Ngwe?
Lesi sihluku ngoba vele kwakuvele ukutshengisa nje iminyaka eminingi edluleyo ukuthi amabhenki amaningi alabensundu phakathi ayavalwa. Kwakusobala ukuthi abantu kokhona la bakhangelisi sibontu bafake izimali zabo kwamanye amabhenki. Kule deposit processing system yafakwa yibhenki enkulu yeZimbabwe engxenye izasebenza. Kodwa lokhu sokutshengiselwa nje ukuthi abafaka imali esifanele zezibhenki bazalahlekelwa umnotho wabo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho.
Amalunga edale lePhalamende athi aziswe ukuthi leli dale livaliwe lamuhla ngesikhathi ibandla leZANU-PF lilungiselela umkhosi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kwaMongameli Mgabe ngomgqibelo ozayo eVictoria Falls. Waqhamuka ingxabangxoza kuleli dale ngolwesithathu oludluleyo amalunga amabandla aphikisayo esola ukungaphatheki kwabaphathintambo bakahulumende abebandla leZANU-PF kuleli dale. UNkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo iState dale lePhalamende ngowebandla leMDCT uthi ibandla lakhe lilethemba ukuthi kuza kuba le nguquko idale leli livulwa ngoba kufanele abaphathintambo bakahulumende bephendule imibuzo ukwenzela ukuthi amalunga aleli dale ayichasisela abantu ababamelayo. UMakhumalo sichazisela okukhathaza abantu okufanele kuhluzwe kuleli dale.
Uza kunika umzekeliso, ungakhangela ipassport yaseZimbabwe kupage 46, isindebele esibhaliwe khonapha kayisiso sethu emandebeleni. So yizi izinto esifuna ukuzibuza ukuthi kambe sure ipassport libhuku ohamba ngalo umhlaba wonke jikelele, kodwa siyehluleka ukuhlonipha indimi zabanye, sihluleke lokuyabuza abantu abakhuluma ulimi lona lolu ukuthi basiphathise ukuthi sikhiphe esilungwini sikufake esindebele sibhale isindebele sicacileyo. Lokhu esavulayo iParliamente uminista uMahadi kakazali ukufaka unyawo lwakhe eParliamente. So kuba nzima ukuthi uwubuze lowo mbuzo ngoba uma uminista ngikhona engekho kawubuzeki. So mina bengi-constituency yami abantu bangazisa ukuthi hayi akuvunyelwa wakhona ubhale A KU VHU NYE LW kayisiso sindebele leso.
Yiziphi ezinye ezihluphayo ezivelele ebantwini elifuna ukuthi zihlafune?
Ezinye into ezihluphayo ludaba lolo okuthiwa ngama-sport fine. Uminista uMnangagwa uthi khona akumelanga kutshajwe ama-sport fine. Amapholisa bathi yinkani. Ujaji wathi yena ama-sport fines kawavunyelwa ukuthi abhadalise abantwana baseZimbabwe. So sukulokuxukuxana phakathi kukajaji, phakathi kwamapholisa, phakathi kwaminista. So sifuna acuzulule ukuthi okuyikho okuqondileyo yikuphi. Sisuke khonapho sikhangele udaba lomgwaqo, asiwo magoda asemgaqweni. So sifuna uminista uMpofu asitshele ukuthi anti imali yezinara ivele yona isebenzani. Abantu sikhuluma kwinjenje, abanye babulawa izimota zibaleka emagodini zitsha abantu bezihambela ngemgwaqo. Njalo why benganikuphi i-city council ukuthi izame ukulungisa lawa magodi? Singasuka khonapho sihambe endabeni yezikolo. Izikolo zikhuluma kuze kunjenje amabhuku kawakho, abazali kabakwanisa ukuthi babhadale ama-school fees abantwana. Sisuke khonapho sihambe ezisebenzini, zisebenzi ezezisco still sezile iminyaka emibili zingaholi. Udubo lungaphi? And njalo solulungisa njani? Sihambe kwe-NRZ isitimela kazisahambi, akulanto eyenzakalayo, izisebenzi kaziholi, kuhamba njani? So zabe sifuna uminista ngikhona acazulule ukwenza ukuthi nathi siya kuZulu ngathi sihambe silelithi lo mbono esiwufuye mbani ngominista.
Lo nguNkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East edale lePhalamende engowebandla leMDCT obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Live Talk lamhlanje sikhangela indaba zelungelo loluntu kulandela amazwi enhlanganiso ye-Amnesty International yona ethi uhulumende uqhubeka esephula amalungelo.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethwandaba waphezulu kwelemelika weSupreme Court lamhla ubulalele udaba lowesifazana weseMuslim owancitshwa umsebenzi ngomnyaka ka-2008 isitolo se-Abercrombie & Fitch esisedolobheni leTulsa e-Oklahoma ngoba wayegqoke izembatho zokholo lwakhe ezejihab.
Ingozi yokuna kwenqwabanqwaba yonqwaqwane ibikwa ibulele abantu abalikhulu kwele Afghanistan njalo leli nani likhangelelwe ukuqonga. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi isabelo sepanche esingenyakatho kwesigodlo salelo lizwe iKabul yiso esihlaselwe kakhulu yilesi snow.
Umongameli Barack Obama wele Melika usekhethe unkosazana Catherine Danani ukuthi abe ngummeli waleli lizwe kwele Somalia wakuqala ngemva kokuba kobudlelwano bamazwe omabili ngomnyaka ka-1991. Lummeli uzasebenzela esigodlweni seMelika esikomakhelwane weSomalia kwele Kenya.
Abantu abahlala esigodlweni seMelika eWashington DC bakhangelelwe ukuqala ukubhema imbanje okusemthethweni kusukela kusasa ebusuku. Lokho kwenziwa kulandelwa izimiso zikaZulu phansi kohlelo olubizwa kuthiwa i-Initiative 71. Kulolu hlelo umuntu munye ukhangelelwe ukuvunyelwa ukuba lezihlahla eziyisithupha zembanje endlini. Kodwa kufanele agcine kuphela ezintathu esezavuthwa sonke isikhathi. Akula muntu okumele abheme esitaladeni njalo athengise imbanje. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika zithi okwenziwa iWashington DC kanye lezinye indawo zeMelika ezifana leColorado kungeke kwenzakale eZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Mkhululi Ntabambi isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika.
Lapha iAmerika isitshengisele ukuba abantu bayo iyabavumela ukuba beziphilele impilo yabo ngendlela abafuna abathanda ukuthi bephile ngayo. Kwezinye indawo njengeColorado kwafika isikhathi sokuthi loba abantu babebotshiwe umuntu etholakele elensango. Ijury emakhwitha ithi not guilty, okuthi bagcine labo sebebona ukuthi hayi abantu balapho kabakubone kuyinto enkulu yokuthi sibe sibopha abantu ngoba kulezinye izinto ezinkulu. And the abantu babe sithi utshwala budaka kakhulu benze abantu benze izinto ezimbi okudlula imbanje, okuthi ilizwe lonke lagcina lalo selibona ukuthi kanti kule bantu abaningi abakwenzayo indawo abantu bengavunyeli ukuthi nje bezenzele santando.
Ye, mase sikhangeleke siyabona lokuthi iWashington DC kuqalisa ke kusasa abantu bayasebetshaya insango nje kodwa bavunyele ukuthi batshaye egcekeni ukuthi nxa usihambela esitaladini. Kuwe kujoni khonokho?
Njengento edakayo lo tshwala angithi siyazi ukuthi kulalokho okuthiwa yi-public intoxication. Njalo into abafuna ukuthi abantu bananzelela ukuba kunabanye abangakuthandiyo njalo into edakayo. So into abafuna ukuthi abantu abafuna ukuthi bazenzele bengikhaya kulokuthi bebe besebantwini.
Ilo ngumnumzana Mkhululi Ntabambi isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana khonapha eMelika obekhuluma ecingweni loGibbs Dube woStudio 7. UGibbs uphinde waxoxa njalo lomfundisi Josias Mzenda owebandla lenkonzo ye-Methodist Church eBinga eMatebelele North.
Kuyachiyana baba, ngapho balamabonelo abo angafananiyo lawethu. Njalo ungakhangela e-America njengokusho kwabanye ukuthi bakhululekile, you know, ukuthi benze whatever abangakwenza. Kodwa njengabantu njalo njengabantu abansundu bona ngani izinto kumele zenziwe ensitha kumelanga zibe izinto zivulelwayo fana zenziwe kuzulu lonke jikelele.
Kambe ungathi nxa usukhangeleke ubona zanele leZimbabwe lingakwenza yini khonoko ukuthi abantu babhemabheme? Siyakwazi ukuthi kule ndawo ezinjengebhinga siyake sizwe ukuthi abantu babhema khonapho ke insango, kodwa ke akuvunyelwe eZimbabwe konke, siyakwazi khonoko. So kuthiweni kuvunyelwe yini ukuthi abantu babhema imbaji?
Akuvunyelwa ngiyala kakhulu ukuthi kuvunyelwe, kodwa asiyeke sihambe sibamba imilomo yabantu ungenzi lokhu ungathini, as long as bekwenza lapho abakhona njengemvelo njengomdawo. Kulezinye izinto ungahamba phakathi kwempilo yethu sinabantu ezenziwa kungatshayelwa mkhosi.
Ye, mase sibona khonapho ke ebhinga abantu bayahotsha, bayahotsha satando.
Iqiniso elipheleleyo ukuthi abantu balombono ojiyeneyo edinga ngale. Uqinisile ukuthi abanye bayayihotsha abanye, but awusoze uthole umuntu ehamba ezitaradeni ene ndiyacelisane ndimcela ungiqumele lami lami ngiqumele, awusoze ubathole abantu banjalo. Ngabe kwenza vele bakwenza kusiphele, awusoze ukwazi into umuntu yabo labantu abayibhemayo leyana. Nxa ungakwazi ukuthi kuyini okukhona, awusoze ukwazi uzithume, kodwa bona bekwazi abanikazi ukuthi kulani. Enginoza kuzwa ulimi soluphakama nxa bekhuluma lokuhlabela haso ngihlatshelwa sokudatshulwa kusumangala ukuthi libandlo bahlelelidautiaheleze abantu bahlabele amazwi ephezulu kangaka.
Lo ngumfundisi Josias Mudenda okubandla le-Methodist Church ohlala eBhinga obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7.
Okwamanje sasilitshaya ezandleni zika Chris Kande weStudio 7 esinika uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Kande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo mnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eProgressive Teachers Union. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba, bonakala nini?
Ya, umbuzo wami wakuqala ubona njani udaba lolu lokubana abantwana baze esikolo emaklasini lama cellphone?
Kunanzelela ukuthi ngalezi insuku le esikubiza ngokuthi i-technology kuyaqakathekiswa kakhulu, kodwa-ke nxa yinkhi yakunanzelela lokhu thina ngiyakubona ukuthi-ke ukubuya lama-cellphones kwabantwana emakilasini kuzahlupha kakhulu njalo kuzaphambanisa kakhulu ekufundeni, ngoba siyakwazi ukuthi-ke umntwana umuntu ongelakho ukuthi azithibe ngumbazibambe ayenze lokho akumele akwenze ngesikhathi akumele akwenze ngaso. So ngibona ngani-ke ukubuya lama-cellphone lokhu kuzadala ukuthi-ke kube nzima lapho kufundisa emaklasini, ngoba abafundi bathola ukuthi-ke umbalisi uzathi efundisa bona bephathekile bekuma-cellphone abo, abanye mhlawumbe bengena kunhlelo ezingabalungelanga ezinjengephornography yalokho okunye nje imfanekiso engavunyelwayo.
Okwamanje sikhuluma nje, bakhona yini eliyali babona emaklasini belawo ama-cellphone, njalo kulamanyathelo bani eliwathatha?
Ye, bakhona abafundi abatholakala belama-cellphones emaklasini, njalo nje izikolo eziningi kazikuvumeli lokho. Kungakho-ke abantwana laba abatholakala belama-cellphone bayathathelwa ama-cellphone lawa njalo bajeziswe, ngoba kabe kuvele kwacaca ngaphambilini ukuthi-ke ama-cellphone lawa kawavunyelwe ukuthi babe lawo emaklasini.
Njengoba ke watsho wena ukubana kungasetshenziswa ngendlela efaneleyo kungalunga kusetshenziswe kahle, ngeziphi indlela ubona ngani zingasetshenziswa ukuze abantwana basebenzise ngemfanelo ama-cellphone abo?
Ye, mina ngibona ngani nxa kungathi kuleli banga elincane abantwana abafitshane singathi-ke form 1 to form 4 mhlawumbe engxenye bangavunyeli ukuthi bawasebenzise, kuthi-ke laba sebengani sebekhulile abakuma-A levels mhlawumbe bawasebenzise, kungaphathisa kakhulu njalo bengakawasebenzisi lapho ke kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe njalo baxwayiswe ukuthi ke okumele bakujonge kakhulu nxa bengena ke ku-net lapha ukuthi ke bazifundise njalo bangenzi into zokuchwala kumbe zokuganga kumbe ke kube ngalindlela yokuthi ke mhlawumbe bawasebenzisa kuphela ngezikhathi bengekho ke phakathi eklasini kulombalisi ekungawo ukuthi bangasebenzisa mhlawumbe nge-break time bawasebenze mhlawumbe nge-lunch njalo njalo kodwa ke phakathi umbalisi nxa efundisa mbone ngani vele noma kulungile kumba kulunganga kungaphambanisa sibili ukufundisa kukambalisi yokulalela komntwana eklasini.
Ikhona yini imizamo eliyenzayo ukwenqabela abantwana ukuthi bangene lama cellphone njengoba siyazi ukuthi emhlolisweni bengaqilibezela?
Ye, indawo eziningi veleke singakhangela kuphela hayi ezikolo kuphela kodwa ke kuma even kuma universities lakuma colleges ke ama cellphone akavele kawavunyelwe emhlolisweni. Kungakho okwenzakalayo ezikolweni ukuthi ke nxa abafundi bengena baxwayisa ukuthi bangabe lama cellphone. Kukanti ke bongacatshangelwa ukuthi kukhona mhlawumbe oyiphethe i-cellphone uyasetshwa akukhangelisiswe sibili ukuthi kalayo i-cellphone. Kukanti kutholakala enayo i-cellphone emsemhlolisweni uyajeziswa okubangela ukuthi mhlawumbe nama-results akhe umbe impumelelo yakhe ingaphumi ngenxa yalokho.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesidliwe nguMangoye. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, kulungile balaleli, lisale kahle.
Hayi, lathi sibongile obelelanga elihle.
Hayi, ngiyabonga mfowethu, kubelelanga elihle nawe.
Lo ke bekungumnumzana Vusumuzima Hlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igaba lami ngu-Chris Gande lila.
Imidlalo yenkezo yokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe e-Bob 91 isimi madlodlongwana kulandela imbiko ethi iqembu le-Highlanders kalisoze lidlale nxa ibandla le-ZANU-PF lingachazisanga izibopho zalimidlalo. UChris Gande uxoxelwa umkhokheli weqembu leli umnumzana Ndumiso Gumede.
I-Bob 91 baba sitshelwe izolo ukuthi kuzafuneka sidlale le caps. Sabatshela abalungisi babo ukuthi hawu madoda, lasibamba ama-witcha nje. Kuyini? One, alisitshelanga imithetho yakhona. Two, alisitshelanga inzuzo zangkhona. Owinile uzuza nganani, oluzileyo uzuza nganani. Three, sidlalelani kathi thina le caps andubana sidlale ozawena lapho adlale le Dynamos. Loko sokuthenisaka ni-Dynamo zingcono kulathi. Akube la mathimu angu-4 sidlale i-knockout sonkeni sonkeni. Kumbe zihle zibe ngu-2. 4. Asali. Thina siqinile siyalenda. Sila mathimu amaningi. Nxa kusenzakala, nxa sibanjwe ama-witcher sibe kwathiwa loba sekunjani liyadlala. Sizalidlala i-team eyodwa iyasala khonapha, enye iyahamba iye Bybridge. Ngani? Ngoba vele kudala silungisile i-game yokuyadlala e-Bybridge.
Lingathi imithetho lani konke alikwazi, kanti ngomnyaka odluleyo anti lidlalile.
Ngomnyaka, these are the football rules, ukuthi nxa liphole ibhoro kungujiki lebhanqa kwenziwani? Ngama-penalty kumbe i-extra 15 minutes, iyo imithetho yebhora esikhuluma ngayo. Iyatshintsha minyaka leminyaka.
Umnumzana Ndumiso Gumede ngumkhokheli weqembu lenguqu ele-Highlanders ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande Studio 7 kobulawayo.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu Amnesty International ithi Zimbabwe ngelinye lamazwe ayiphula ilungelo loluntu.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwentatheli zindaba emisa Zimbabwe icela umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wesule umthetho we-criminal defamation. Ayike kwanele okwalamhlanje, olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga, lilale.